So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 1 kumabasa 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates kanye lezithupha. Kubotshwe ipolisa lesotsha ababikwa beyingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukubulawa komunye ugogo. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena ku-180 million barrels emagalajini kunyanga eziyisithupha ezilandelayo esenzela ukwehlisa intengo yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ofisi kamsitheli eka Registrar General bazasungula uhlelo lokuphuma ijumo belanda abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla besiyabathathisa izithupha, ama birth certificates kanye lencwadi ezifakaza ukufa komuntu, ama death certificates. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusukela namuhla kuze kuyefika umpandula. Uhulumende uthi labo abangelancwadi zokuzalwa kumele basebenzise leli thuba ukuzithola ukuze benelise ukubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Abalwela amalungelo labo bakhuthaza uZulu weMidlands lo eMathebeleland ongela zithupha kanye lama birth certificates, ikakhulu labo abaphanjaniswa eGugurahundi ukuthi labo bayethatha lezincwadi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Uhlelo loluqakathekile kakhulu ukuze abantu babe lencwadi lezi abazidingayo ezinjengama birth certificate, ama ID izithupha lezo, ama death certificate. Kumele baye khona kule ndawo bafinyelele kulezo ndawo, ngokuba nxa bengazange baphiwa leli thuba abantu abaningi bazasala belokhu bengelazwe lezi zincwadi. Sikubonile kuvezwa ngabacwaningi ngama researchers ukuthi abantu abaningi bayilokho okuthiwa stateless, ukuthi akulabufakazi ukuthi bangabantu abayizizalwane zeZimbabwe ngoba abalazincwadi zakhona lokho. Kanti ke singakhohlwa ukuthi umuntu nxa engela death certificate kwenza ukuthi angakungabilula ukuthi azuze izimpentsheni leziyana ezisetshenziswe ngabazali, kwenza kungabilula ukuthi athole i-birth certificate. Nxa engela birth certificate kwenza kube nzima ukuthi athole isithupha, vele kasithole, hayi lokuthi kwenza kube nzima. Nxa engakutholanga konke lokho angeke abe le-passport. Nxa engela passport ukuthi ukuthi la nxa efuna ukuhamba sezamela achaphe ngokungekho emthethweni, izinto ezibangela ingozi ecina abantu belimala kakhulu.
Njengoba uhulumende esephuma esiya ebantwini Ncube, ubona esenza kusiba lula yini ukuthi abantu bathole izithupha lama birth certificates? Ngoba bakhona abangelazo lezincwadi abathi kazitholakali kalula ngezizathu ezithize.
Umsitheli kashoza kwenze kube lula lapho uhulumende engafuni khona ukuthi kube lula, ngokuba ikakhulu siyakwazi ukuthi kweze politiki kwesatshwa kakhulu abantu abasebatsha ukuthi bangene babe ngabantu abale ncwadi ezifaneleyo. Kanti ke njalo uhulumende uyesaba ukuvela kwamacala akhe kakhulu aphathelene leGugurahundi ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi kube lula abantu ukuthi bathole lezo zincwadi. Ngokunjalo ke kangikhangelelanga ukuthi ihofisi likamsitheli liza kwenza kube lula kodwa ke sikumele silifuqe leli ofisi ukuthi lenze kube lulu ukuthi abantu bathole lezo zincwadi njalo zibhalwe ngendlela efaneleyo. Ukuphi umuntu i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo asuke lapho kuthiwe kayiHarare into engaqondanga, akungenziwa khona lokho. Akufakwa abantu abakhuluma lolo limi abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela, kubalekelwe ingozi nezinkinga lezi ezigcina sezikhona. Othola i-death certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, konke lokho okudingayo kungasabhalanga ngendlela efaneleyo kukuthwa lisenzima ukuthi kulungise. Kakwenziwe ngendlela elula, kwenziwe ngabantu abalolwazi, kwenziwe ngendlela efaneleyo.
Kuyini ongakukhuthaza labo abalandwa iofisi kamsithela abangela sithupha lama birth certificates ikakhulu nxa sikhangela inhlelo zokhetho?
Ukukhuthaza kwami ukuthi abantu kabasukume bonke baye lapho kuseduze khona ukuthi babhalisele lezi ncwadi bazizuze, ngokuba lezi ncwadi ziqatheke kakhulu. Nxa ungela birth certificate awusozube lesithupha, nxa ungela sithupha kawubhaliseli ukuvota, nxa ungabhaliselanga ukuvota kawuvoti. Indawo yakini lapho khona isengalahlekelwa yi-constituency ligcine selimelwe ngabantu ephalamende abalutshwane ngenxa yokuthi lingarejistanga, ligcine lasekhansilini selimelwe lingasamelwanga ngendlela efaneleyo endaweni yeni isinkulu kakhulu ngokuba abantu abaningi bengabhalisanga. Ngakho ke abantu kuqakathekile ukuthi basukume bayibhalisela izithupha lezi ama-birth certificate bakwazi ukubhalisela ukuvota. Kanti ke zonke izinto emhlabeni zitholakala ngesithupha, kuqakathekile ukuthi sibe lezithupha zonke ezifaneleyo, sibe lama-death certificate wonke afaneleyo. Konke okufaneleyo kumele sibe lakho, asambeni ke siye bhalisela lezo zincwadi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ngempela uhulumende kumele aphe abantu incwadi zokuzalwa ikakhulu eMathebeleland laseMidlands lapho okwahlasela khona igugurawundi yabulala abantu abanengi okwadala ukuthi abantu ababo lezizukulwana behluleke ukuthola lezi ncwadi. I-Amnesty ithi izakhulumisana lohulumende njalo yethule ugwalo lokusungula lolu daba izolo kobulawayo olulesihloko esithi "We are like stray animals, thousands living on the margins due to statelessness in Zimbabwe." Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weAmnesty International eZimbabwe umnumzana Godfrey Nyoni.
Abantu laba sesikhangele sathi thina phela lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabaliphilisi, ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabhe certificate awungakumuthi ukuthi ngowaliphilisi. Kuyinto esithi hhayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngitsho lohulumende sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani nabozibani, esakubumba konke sakufaka ebhukwini linye okulugwadlwana nje okukodwa esid iripoti yethu. Iripoti le kumele siyilontshe officially yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment siyilanda wapha ama-ofisi egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu. Njalo esesithi phezu kwalokho kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu. Sasibiza ezinye inhlanganiso, sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sibazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba bantu sibanike lolu gwalo officially ukubana hhayi lugwalo esesiluhlolile oluqukethe iqiniso lonke, nanti ugwalo lwangikhona khathanini ake ndibone lani ukubana lani ndisebenza lilandapha ama-ofisi. Ngoba i-Amnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government iyangaphi kumele ihambe ibambi evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani labantu abangala ncwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibhote kuzo ngezeMathebeleland, njengoba nosazi iMathebeleland leMidlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu indaba yegugurawundi. Yibo njalo abantu aba-afektwa yikuthi amantombazana lamajaha babeqe ibhoda lapha beqonde beyegoli befike ngale sebesiba labantwana. Abantwana laba sebebathatha bashovela ugogo ngapha lawo malayitha akulaphephi umntwana alalo lokuthi ibhedi kulala. Abantwana labana bazokula unina ubuyise ngale bhodi afi awusena labo fakazi ukuthi kube ama ukuthi umuntu lo uyise ngusibani akulalutho so abantu esakhuluma labo they were 100 kulama chief akade sibalanda labo labo bekhube esikhombele ukuthi nampana abantu aba assessa into le so yinto ephilayo yinto okumele ilungiswe yinto elihluphe ebantwini ngasiyabe sisebenza as Amnesty International selabantu okuthiwa ngama activists selabantu okuthiwa ngama members all these are people kwesikhathi abavolunteer ama services abethi hayi thina sifuna ukuthi sikuncedise sebesebenza lama chief onjengabo chief Matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakotholotho lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma uchief Matema ubekhuluma ngokuthi hayi lani Amnesty International umsebenzi olwenzayo muhle kakhulu sicela ukuthi lisibize njengama chief wonke lapha kumatebeland la sibuthane sizama ukuthi into leyi sizama ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuye lezigabeni zethu kwenza ukuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angikhona kuthatha amabizo abo konke libone ukuthi libanceda njani so usinike ngathi mina yi-challenge yokuthi every report sesiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sibahlukuluze lathi khona ngale ku-government sibahlokoze selukuthi hhayi lingahlale emahhofisi ngicela liphume kulo hlupho ngahle
Umnumzana Godfrey Nyoni ngomgcini sihlalo wenhlanganiso ye Amnesty International eZimbabwe. Kubotshwe isotsha lepolisa abasebenzela kobulawayo abayingxenye yezigilamkhuba eziyisikhombisa ezibikwa zilwisane lamapolisa eHarare ngolwesithathu. Amapolisa ahlasele izigebengu lezi zizama ukuntshontsha abulala esisotwa. Inkundla yeZim Life ibika ukuthi kubotshwe ezine njalo ezimbili zibalekile. Lenkundla ithi abane ababotshiweyo laba nguDalubuhle Ndlovu olipolisa ephumula kobulawayo kanye loPrecious Dube olisotsha laye kobulawayo. Abanye ababotshiweyo nguThulane Maphosa loMichael Khanyiso Moyo. Odutshulwe wafa nguMeluleki Makhalima. Ziyanda izehlakalo zezigebengu ezingamapolisa lezingamasotsha ezibamba inkunzi ikanye lokugqekeza ezindlini zihlomile. Sixoxelo mela iSouthaton edalele parliamente umnumzana Peter Moyo.
Uyabona into le iyazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kathesi ngibe ngiprocess yokuthi khona ngifake imotion eyokuthi khona amasotsha abalambile, amasotsha balendlala, amasotsha kabalamotha, amasotsha kabakho emoyeni ngikhuluma ngeAir Force kayikho. Amasotsha abala impahla ezokugqoka ibhajethi eyafakwayo ebabeyifuna 142 billion baphiwe ihalf yaleyo mali so into leyi iyazwisa ubuhlungu mnumzana ilizwe lethu selimi esigabeni esibi kakhulu ngoba namhlanje kungathiwa khona kulabantu asebebuyile ukuthi bathathe umbuso welizwe la amasotsha ayasarenda within 2 seconds into ezwisa ubuhlungu yokuthi kona ugovernment kakubone useshiyane lomgabe umgabe wayekhangela laba bantu ekwazi ukuthi kona abantu laba yiwo abagcina ilizwe so kathesi sisengozini enkulu kakhulu amasotsha bayatshi indawo ayabethwe khona bayozigcina besiyadinga isikhafu amasotsha bahlala endaweni ezingasizo ama ablution facilities abo kasebenzi last month retired brigadier Mayihlomi wabuya le report ye parliament sakhuluma ngalolu daba umthuli Ncube kuvele kazwisisa umuntu lo ngangazi ukuthi kona ngumuntu onjani kumbe ngumuntu obona njani azingizwisisi ngakho
ubungaqedwa njani ubugebengu bamapolisa lamasotsha Moyo ngokubona kwakho ngoba ziyanda izehlakalo ezinje
into engaqeda loludubo uyikuthi kona baphiwe into ezokusebenzisa baphiwe imali yenza ukuthi kona baphile khambe nxa wena ungathi usiya kuma baraki uthole ama toilets kasebenzi amasotsha bathengisa amaputi amasotsha bathengisa ama juice cards kungaba yilizwe bani lonelo shuwa shuwa kathezi njengomzekeliso eMozambique kube lempi abantu abahlamukileyo ngale sisencediswa iRwanda iRwanda engasiyo member yeSADC thina siyehluleka ukuthi umezele amasotsha kuyini khona okwesukwenzulawa lapha elizweni into engifuna ukuthi kona yenzwe mina amasotsha kabaphuye imfanelo zabo kabaphuye izimota zokusebenzisa kathesi bagcina 2016 ukuthengela izimota lama-uniform la konke nje nxa iyimali ngivele angikhulumi so lingaba ilizwe bani shuwa elinje
ekulolongweni lapha nxa amapholisa lamasotsha efundiswa umsebenzi yakukho mhlawumbe okumele kutshintshwe yini okungeza babe ngabantu abahlonipha umthetho abangatholakali besenza ubugebengu
into ekhona mnumzana ikuthi khona abantu laba batrainwa kudala they are well trained amasotsha lapha kabala lutho kabala mali yiyo into ekhona nje kuphela Zimbabwe Defense Forces is not well funded. It's as simple as that. So into abayenzayo uhulumende into ayenzayo iyingozi elizweni. Shuwanya kutshela one day bazavuka laba bantu bajoin ezombuso elizwe kube ngenye ikhufu futhi esizayibona la. Nxa bangayekela ukulimuka. Akula robbery ezakalayo lapha eZimbabwe kathesi yabengela umsotsha ebengela umpolisa. Kathesi abanye abapolisa bagwetshwe 15 years in jail. Ay ukubafaka engozini bemsibabopa sibayezani sibashuta that's not the solution ngoba bonke balambile kabaphiwe izimali abantu labo uminister law we finance is the worst minister since independence angaze mbone umuntu okareless njengayena lo uhulumende law angazi ukuthi kona uyabona kumbe kaboni ulele kumbe uvukile ngoba you can't compromise isecurity elizwe kuyingozi into le lawa nje ngama symptoms into enkulu njengoba ngitshila ukuthi kona isedleleni uhamba isimo ukuthi kona sesidlala kubi kathesi ngoba into sesiziyenza sibona ngathi kumbe abantu bazihlalele emthunzini bakhohlwa ukuthi nje kungabuyisa funguzani kathesi amasotsha kungaba lamacyclone lawa njengabo yilayi abakhwanisa ukusincedisa abakhwanisa ukuncedisa i-civil aviation so kuyini esikuyenzayo shuwa sililizwe yini kumbe sesingabantu nje abaphonguba ngabantu abazihambelayo nje abathathwa ngumoya kuyazwisa ubuhlungu lokhu mnumzane
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende kunjalo nje izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode emalokitshini ebusuku kuze kuse ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye ugogo elokishini lesipiskopu ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. U-Albert Ncube uyalandisa.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuqutha ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo usesimeni esibi esibhedlela United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umdeni udabukile ngempela.
Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa bathathelwa amatamati kodwa laba ababulala abantu vele akathathi namhlanje sesisele sizintandani zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali wesipiskopu kuward 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamula ambulale kusho ukuthi ngifana lomuntu ophandle. Security yethu i-actor only nxa sokulo sehlakalo esibi esenzakaleyo kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulala abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kamasilela esithi izakhamiso kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Abanye ngabatshontshelwa izimota, amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngesuku zanamuhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali.
Ukhansila kaWard 5 uMnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe ipolice base ku-shopping center e-Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili, uMnumzana Phathuma Ndinji owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla lezanu PF selithwalise nzima abasekeli balo abanakanelwa ukuthi bavotele ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC kukhetho lwama-by elections. I-Chronicle ithi umgcini sihlalo wezanu PF njalo engumphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri uza kokhela uhlelo lokuthanyela esitaladeni kobulawayo namuhla. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya uvimbe imizamo kamongameli Uhuru Kenyatta eyokuguqula isisekelo sombuso welizwe usithi lowo kumele kube ngumlando kaZulu. Umsakazo munye uthi ibandla eliphikisayo kwele Ghana selicele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi yesule umthelo omutsha ohlawuliswa abantu abathenga ezitolo ezisebulenjini be-intanethi osanda kupasiswa yiphalamente. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena kumabharel ayisigidi esisodwa i-1 million barrels ngelanga emagalajini esuka ematankeni elizwe ama-reserves phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ukuze kwehliswe intengo yephetulo ledizili. UBiden uthethele linyathelo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngenxa yempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. UBiden uthe kusiyaphela inyanga eziyisithupha uhulumende weMelika uzabe sethele amafutha angena ku-180 million barrels emagalajini okukhangelelwe ukwehlisa intengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika uMnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele sakithi laso siyatsho ukuthi ukufa kwenye indoda yokuvuka kwenye indoda. Yiyo phela icapitalism yethu esayilanda e-America lapho. Wonke umuntu ungena kubhizinesi ukuthi achaye imali, awufuni ukuthi ube nguwe oluza imali. So isikhathi sama-oil companies la ukuthi achaye sibili imali. Sikhumbule phela ukuthi eminyakeni edluleyo i-oil yake yehla sibili kakhulu, le petrol yehla sathokoza sibili, kodwa ngizange ngeke ngizwe umuntu oyedwe sithi sizwele ama-oil companies ngoba awenzi imali kathesi ngoba i-petrol ichiphile le-oil ichiphile. Uyabo, so into zangikhona zihamba vice versa mfowethu. Kuyafana lesikhathi se-COVID-19 laphana ichayile, uyabona ukuthi abantu bonke babengasebenzi bengelazi imali, abaningi besifa befelwa izihlobo, kodwa ama companies ayisenza imali ngama mochari wona la ayiwe angcoba abantu so kwa business yabo esikhathi bese abantu besifa abaningi bona bachaya imali so yiyo iessence yani e-capitalism le mfowethu. Mina ngafika lapha e-America 35 years ago ngama 80s i-petrol ngayithola i-66 cents. So isikhathi sonke lesi angizake ngiyibone sibili ikhwelile yaze yafika yadlula ama $6. Lokhu kuyasimangalisa sibili sonke, kodwa kumele sikhumbule phela futhi ukuthi vele izinto bezivele ezikhwela ngesikhathi se-COVID laphana, ngoba kwakule shortage of ama supplies, ama into esasizithola kwamanye amazwe especially ngale Asia babevalile ngendaba ye-COVID. So izinto zakhwela futhi lapha ngoba kwakumele ukuthi ama companies azithole kwezinye indawo. So vele petrol ibi into ekuloko ikhwela nje kancane kancane kuze kufike kathesi okulempi le Ukraine le Russia la yasikhwezela futhi phezulu.
Intengo yamafutha ingehla njengoba esezagcwala emkampo nje, sizabona intengo yezinto ekhwele ngenxa kokukhuphuka kwamafutha isehla yini?
Into ekhona mnumzana Nkomo eqinisweni ukuthi izinto zona kazikhweli kanye kanye. Izinto zingakhwela esitolo asikho ukuthi le mholo yabantu iyakhwela khonapho khonapho. Ukugada amabhasi kungakhwela ayisikho ukuthi le mholo yezisebenzi ihle ikhwele khonapho khonapho. Mina njengokuthi ukuthi ngisomabhizinisi ngile software engayibhalayo esetshenziswa ngama commercial truck drivers lapha e-America. So ngibonile sibili last month ukuthi ama credit card amaningi abounsile sibili abantu bengakwanisi ukuthi khona bebhadale izimali, ngoba uyabona ipetrol idizili kakhulu esetshenziswa ngama truck drivers ibisikhwelile sibili. So abantu abaningi abasebenzanga bahle bavala amakhadi abo. So lami njenge technology ngcwethi ngigcine ngisenza okumele ngikwenze, ngehlisa ama price ngatshintsha okungama formulas, so ngabona abantu asebephenduka futhi. So yiko lokho ukuthi izinto kazi kweli kanye kanye, njalo izinto kazehli kanye kanye. So uzathola ukuthi izinto nxa sezikhwelile ezitolo ipetrol ingehla, labo abezitolo bazafuna ukuthi beke betshaya imali mbijana ngoba bake baluza ipetrol injani ikhwelile. So izinto kazehli kanye kanye, njalo kazikhweli kanye kanye. Mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapo esilobela ohlala eMelika. Singondongondo hamba lentokazi lapho uAbigail Mabuza bahlabela ke umdumo wepansula bathi bona babakaboyi. Basigqibela ke uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates izithupha kanye lama death certificates. Kubotshwe ipolisa lesotsha abayingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukubulawa komunye ugogo ngomuntu onakanelwa ukuthi ulisela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na yimi uNtungamile Nkomo.